Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 22 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ukhetho lwamakhansila namuhla ngokuthula ezigabeni eziyisithupha ezigoqela einsiza lasematobo lapho okube lodlakela khona ngesonto langomvulo. Igqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo namuhla. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okuqhamuke khona udlakela ekuqaleni kweviki ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila kulandela ukubhubha kwalawo ayekhona lokuchiya kwamanye umsebenzi. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center bathi lolukhetho luqhutshwe ngokuthula kuzo zonke indawo ezibalisa khona einsiza iMatobo, Mutare, Gurube, Takawira kanye laseBuhera. Kodwa abebandla le-TRC labe-Election Resource Center bathi kulabantu ekade bebhala amabizo alabo abavotayo phandle kwezinye izitishi zokuvotela okuyinto abayisolayo abathi ibisenziwa ngabebandla leZANU-PF. AbeZANU-PF bona baya kulandula lokhu. I-TRC ithi njalo kwezinye izitishi yamatobo abebandla leZANU-PF bahambe bayahlala duzane lama-polling stations babukisa impahla zebandla labo. IZESNI layo ikufakazile lokhu. Kodwa isikhulumeli se-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, umnumzana Jasper Mangwana, utshele iStudio 7 ukuthi ngokwazi kwabo ukhetho lwanamuhla luqhutshwe kuhle. Impumela yalo ikhangelelwe ukwethulwa ntambama namuhla kumbe kusasa. Sixoxele isikhulumeli se-TRC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
I-turnout leyi ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo insukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona ngabalandeli bezane PF bachaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lomuzi kakandidate wethu. Abantu baphumile njalo izane PF iqhubeke ngama-tactics ayo okuyintimidata abantu kumbe wethu selabantu bebefake ama-deski abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka ikhulumisana nama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangenamazinyo iyesaba ukuthi idile leZANU-PF isebenzise umthetho bebesisaba ukuthi balandele abalandeli beZANU-PF laba babakhuza ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhale ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tendi bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela ukuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi party. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga iZANU-PF bazaba le ndlela abazadila ngayo lawe. Kodwa sinethemba lokuthi abantu bakawathi 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka.
Kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyisiza lasematobo, akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule.
Okwalamhlanje sakazi ngingathi akubangali sehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani ochayiweyo, kodwa khona kengikubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezishiyeneyo. Lokubhodabhoda kwimota eziningi-ningi, ezinye ezimakwe ZANU-P F, ezinye njalo izimota ezingelama number plate, khona kushana uvele kuyindlela yokwethusela abantu, ngoba abantu sikhangelela lokho kwenzakalayo amalanga la edlulileyo ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile, bayabona inyamazana le ezanu-P F ivele isingenza anything. Lakhathi esinje sikhangelele ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sekusiyaqalisa ukubala lelanga selisiyatshona, abantu bakhanti umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama. So i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama iZANU-P F izasiphatha njani, kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya siza kuma sivikele amavoti ethu sonke sibambene lapha kuwathi 4 enziswa.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-CCC eMatabeleland South. Sixoxe njalo lelunga le-ZANU-P F Central Committee, umnumzana Joseph Chuma, yena othi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho.
Well, thina njengebandla elimisayo sikhangelele ukubana sinqobe kukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha. Lapho kubodwa bona ngelanga namhlanje siyeqinisela nje ukubana umsebenzi wethu ebethu ibamba kula ngabe siyenza izayenziwana abantu bebona kuqadekile bana basivoteni siyine sibe namakazela angowethu amelele leze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunazelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezimile. Siyakhangela izinto zezokulima, ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evushwa, njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-all-rounder nyaka wonke nje, singambeleli ukutawona kubinywa ngesikhathi sezulu kuphela, ukwenzela ukubana sibe kuze isiqiniseka sokuthi kona sibe food security elizweni lakithi. Konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangelele phambili ukubana asabalaze umnotho wethu, njalo asabalaze i-food security ungabe nomuntu olambayo. Izinto enjalo zonke lezikhakela nemigwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu babasinyebele ukufika endaweni ethu jile, njalo abayenza i-trade kwakwabafanisa ubona kwezenze emgwaqweni eyabe kulile iyoinaba zidla zisukuzisha sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo konke lokwana izinto ezihugayo ezingahuga abavotayo bana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhuyela phambili, ibandla elingabafikisa eKenyani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasematobo, sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla, kukhona ongathanda ukutsho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngifuna thina njengebandla leZANU-P F asobandla elichaza njalo elithakazelela udlame, into embi esiyikhangelela phansi esingavuli ukuyiza isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho. Nanko phela umkhokheli wethu ebandla u-First Secretary ubaba uMnangagwa, naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uChiwenga, lomunye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi, bonke bahlabela ingoma efananayo kuye ukuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkobo ecala inkulumo yakhe lanothi wona peace begin with me, peace begin with you, peace begin with all of us.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-ZANU-P F Central Committee. igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo kamantshi namuhla esetheswa icala lokuphatheka kumisebenzi yokungethembeki. UColtart uyalilandula leli cala njalo amagqwetha akhe athi uyahlukuluzwa njenguhulumende. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ilizwe lethu ngelihlukumezayo bonke abantu abalwela amalungelo badingela indlela yokuthi bebotshwe. Lo hulumende okhona osewesizani okamgabe especially ukusebenzisa amakhodi. So asiyo nto engasimangalisa, asiyo nto engasidanisa. Iyakwazi ukuthi uDouglas ngumuntu omela kakhulu abantu laba abahlukuluzwa ngohulumende. So ngezizathu ezinjalo especially nguye ungelinye lamagqwetha amela lo ohambise lo babo phetha amandla lo Emerson. So ngezizathu ezinjalo uyawukukhangelele ukuthi uzathi kunyezwa one or the other njalo vele iZimbabwe kusukela sithathu zivuse ihlala ililizwe wonke umuntu olo. So akusiyo into emangalisayo.
Ngezinye indlela Fuzwayo uthi uhulumende kumbe ibandla lezanu PF lisebenzisa amapholisa lemithethwa ndaba ukuhlukuluza abantu abalwela amalungelo kaZulu. Kodwa iyona izanu PF lohulumende ilancanje abanye bengathi kuyinto yinye bayakulandula ukuthi bayangenela ekuqhutshweni kwendaba zomthetho.
Izano ihlala isenza izinto ezigangileyo ibisiphika. So akusiyo into emangalisayo ukuthi besibukeze abantu ungakhangela kusukela ngama-80s kuhlukumezwa omoyi umasuku loDabengwa kwasetshenziswa kakhulu umthethwandaba lamapholisa. Lakathesi nje ungakhangela uzofika kanje 2040 bonke nje abantu bahlukulunyezwa kusetshenziswa amapholisa kusetshenziswe amakhodi. Kodwa ubaba lo ethatha amandla waqambela abantu amanga wathi yena uzavusa ngendlela etshiyeneyo leyalo lekamuyi umgahle. Kodwa hhayi kuyazimanifesta nje kwinto kwangikona konke ukuthi hhayi idlozi likamgabe liphumile kuye elokuhlukumeza abantu elokusebenzisa amakhodi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela.
Izakhamizi zesithakeng enkhwali sezithethe inyathelo lokuzakhela isikolo ngoba abafundi behamba umango ofika amakhilomitha ngamashumi amabili 20 kilometers ngelanga besiya enkhwali primary school okuyiso sodwa isikolo esiseduzane labo. Abazali bathi badinga uncedo ukuze bakhe lesi sikolo ngokuphangisa. U-Albert Ncube uyalandisa.
Nxa usuka emavinkilini enkhwali olubhekise ezizane uze uhamba amakhilomitha afika phosa lithumi kulesakhiwo othi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxiwa nje. Kodwa lapho usondela eduzane uzo ngamazwi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlo suka uthole lo mbalisikazi ephakathi ufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo senkhwali primary sona esigathana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxiwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona i-blackboard yokubhalela. Imduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba ingozi ebantwaneni. Unkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumela abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha iprimary egcweleyo ukusukela ku-0 grade kusiyafika ku-grade 7.
Amazwi kamadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othi umango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu
ebantwaneni abamankazana kohamba umango omude ubafaka engozini ukuthi uthole umntwana engasaqedi isikolo ngokuhamba umango omude bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga
unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeni
isithina sesiqalisele ukutshaya ukubonisa ukuthi abadlala bazithakazelela isikolo njengezakhamizi lokusebenza khona bese siqalisa ukusebenza loba kuyatshisa loba kunjani
esinenjalo isakhamuzi esikhangelele intuthuko kwezemfundo umnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane ngoba abantu babo bethule nzima
so sizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele sizama ukucenta silakho kathi singesikwanisa ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina ukuthwala ochebechebe lokuclear iland so sisamobilize ama resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali so but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sethu posela ama 50 rand ngehousehold ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani sithi sicela uncedo lathi silokunye nje esikhwameni sethu
osakhulayo umnumzana Adon Rantsasi la uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo
ngakuthiwa singaphumelela sibe khona abantu bethu bezikwanisa ukufunda eduze ngoba lapha bayakhona kukhathana so uma bengaba lapha eduze lo mbalisi uma efundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahamba isikhathi eside so into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla sifake ipressure yokuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya
uzabhukwe mbengo layini esitakeni umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besehluleka lokuyafika emkhwali primary isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Daungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka kodwa basaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo nezizathu ezijeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiye esikolo kanye lokuswela nje imali ngenxa yokuyanga ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngiyisesitakeni ngenkwali ngu-Albert Ncube
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nengcwethi ecobongola ezemidlalo yenguqu yabesifazana usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women Leadership Program asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye lekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, linjani balaleli? iCOSAFA Leadership Program iCOSI kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCOSAFA. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngimncane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emagazaneni bekudume owe-netball ouqaga. But mina ngizange ngithandisise, not that ukuthi kule nto empi, but asayibe into engichanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wonobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini ebenikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader ongithi umholi kubuya lama-challenges awo obuhle lokunzima. Kodwa ku-course lay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ma-challenges. Safunda okuningi, sasilama module amaningi, ama topics ayimaningi, kodwa siqoqela se-course sasiyi-leadership. Ukuthi kuchona ukuba ngikhokheli. Iwapha ama-qualities of a great leader. A creative and leadership. Safundiswa lokwe-governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football business, CAF licensing. Njalo bekulama discussions, what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Since I'm a project work, I'm a project uwenza, amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one, amanye waphiwa ukuthi liwenze ligruphu, bese lixubaniswa lapho nxa seligruphu, maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia, behlanganisa nje ama-countries, yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazana abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabe silisa abaningi.
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zwalezi ezinkulu bengenza ngcono, ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight ezicacayo eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe kufootball yeZifa, Zimbabwe Football Association, kube lo president ongumama. Konke kusiyafika leCAFU, leFIFA, sike sibe labomama abangupresident abakhokhela yona lawo ama association. So kodwa kwebe kube le-ground week sibili, abantwana abangamankazana nxa besadlala khwaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration, ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona, then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Kwenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo CAF, ungena khona le-FIFA.
Lowo ngusibekiwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana, yena osanda ukuqeda izifundo ze-COSAFA Women Leadership Program ebesixoxa laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingale tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya udaba lwegugurawundi.
Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga labalaleli bonke. Sawubona mnumzana, sawubona mnumzana. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale?
Hayi, ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa mbengathi upresident Mnangagwa ngakwa endlela aluphathe ngayo kumbe ngithi aluphatha ngayo. Ye, uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki, ngoba vele lutshelusenziwa ube kuyipolitiki kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe, izaphu kanye lezalo. Kwathi sokwenzakaleke lokhu, ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo abayithi unit accord, kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu, ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile. Pho ke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo ngathi ilengile njengokuthi la kathesi lokho ilengile ikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama la yamakhasi ngoba naye ukhangela uyabona ukuthi khona izinduna ngabantu abaqhakatheke kakhulu baba kande ekuphileni kwabantu ikho ke nxa sithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangele ukhangelele ebona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle
nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo kwaba lalokho okuthiwa iTruth Commission ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe
hayi mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekile kakhulu kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uza kuthatha yini lokho okuza khulunywa ngabantu akuthathe akusebenze ngendlela yenaleyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna lezo angathembakala ke khonapha hayi bona sathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba oluse olungamaqhubu ebantwini so kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonga ngulisana laye kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele so kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela enza kale South Africa eSouth Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana ngoba lakathi sikukhona ukufuthelana ngoba kathi sibamonde labo bots abona abathe besifa kathi silapha kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho abanye bethi abafuni ukubakhala labo bantu kube kanti ke kubo Rwanda oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleleni lizwe uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathutsi kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu ngoba abantu abafektwayo ngabantu bama communities and ama communities vele wona thembele ezindunene athembele kubukhokheli bobuduna ngoba kathi sizaphu kayisekho ngoba ngesikhathi sikaNkomo uNkomo wahamba umuntu adethenje kakhulu ngabantu wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo lapho kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba so ke indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitiki
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi kangibonge babugande nje labalaleli bakho sengathi lingaba lobuphila obuhle
lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Nancy impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla Yada 1 Cranbourne Bullets 1 Ngezi Platinum 0, Black Rhino 0, ZPC Kariba 2, Wawa 1. Bulawayo City 1, Dynamo Zimbabwe 0. Ukunqotshwa kweZimbabwe kusho ukuthi iFC Platinum isithethe inkezo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kwanele Mthwaka zomuhle Oliver lelisayo ngomathuka izinduna ntungamilinkomo. Lilale.